Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kuma-primary elections nabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye nakungena abantu abatsha kakhulu.
Ibandla lezanu PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho luzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla.
Sisuka lapha kumaprovinsi asayenze ama-validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abamela ke inhlanganiso ye-TCC sisiya phambili silungiselela ukhetho.
LCCC lithi selizagqiba uhlelo lokukhetha abazalimela ngokhetho oluzayo. Izakhamizi zelubangwe zikhala ngendlala langenyamazana zasendle ezibathwalise nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kona lo umsakazi. Ibandla lezanu PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla. Iningi lawo kungokwakuqala ukuthi lincintise kukhetho. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Obert Mpofu unobhala jikelele webandla lezanu PF okulo umhlangano okhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu. Umnumzana Mpofu uthi abaqeqesha amalunga abo iziphathamandla zesikolo sezanu PF eseChitepo School of Ideology njalo uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele Studio 7.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kumaplokuzeni kuma-primary elections nabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye nakungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicenga ngathi kuqakathekile ukuthi abantu abasibabize emhlabeni njengonalawo elokuzeni egweru ukuze sizoba fundisa ukuthi kumele isetshe njani nokuthi ukhampene njani enje ubaba upresident abanika iziqondiso zokusebenza labantu andokunye kwakho nokuqathekela ukuthi yena batshele ukuthi ona hayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela kungakusiya ekhethweni. Kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe umthetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu PF abafundiswa khona njalo baya befundiswa ngubani?
Isikhathi yesikepo ideological college ibaba bafundisa nama-areas abo atshiyeneyo amanye ideology ukuthi abantu iparty yindlela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu labo bamkhethileyo njalo nxa umuntu useparliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi. Akuningi okuzafunda ngokuthi kuqaliswe namhla kuyaze kuyohlela nge-Friday. So ziningi izinto ezizafundiswa abacomrades la abangenileyo umbuthano lowo lomuntu labantu bonke ama-P B members, ama-central committee members, ama-provincial members, ama-candidates wonke nomuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona viki ezaba iviki ebhizi okumalisayo nephathi yezanu-P F ngokuthi sizacebisana ukuthi kumele usetshenzani lama ema-comrades lama angene ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Iprogram ngangilayo lapha kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga. Kusasa kuyaba lamaluhlelo le-program zolwezitathu kube lolunye ne-Thursday kube ngomunye nange-Friday kulolunye kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline ukuzihlonipha nokuhlonipha abantu labo zasebenza lapho. Umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqhathe okwedlula abantu labo abakhokhelayo. Abantu baqhathekile ngokuthi kumele bona bazikhangela sizasuthisa izikhalazo zakho. Not ukuthi wena ubasuthisa izikhalazo zakho, not yibo bakufake phambili ukuthi ubasele nezifo zabo ezikhalazo zakho. Akukumkhalazo mhlawumbe oqakathekileyo ukuthi zibe sonke ukuthi ezident ukuze uyefika kumathandisethu athe kekhona emhlanganeni uvulwa and lokhu siyaphambi njengonjile kwakhona ukuze uyefika ngolwesihlanu.
Khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini?
Baba umongameli khulu vele sihlale khuluma ngokuhlangana kwabantu ngeunity yabantu ngombanyana wabantu njalo ngokuthula nxa kusiya ekhethweni ukuze ukhetho lolu lube lukhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube lembuzo eminingi ngendaba yokuthi abanye babesithi awukabazi. So this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula. Of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulokuhle khona kodwa hhayi thina okwethu sibatshela abantu ama-members ethu namakhandidates ukuthi bahloniphe. So angithemba kunakumunye ozozama ukuthi aphume esporeni lezi ezesinikwa ngubaba upresident wethu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofuno ubhala jikelele webandla leZANU PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Kusenjalo sekusele amaviki amabili ukuba idale lokubhalisa amagama alabo abazancintisa kukhetho ele-nomination court lihlolisise amabizo abafisa ukungena kukhetho. Ibandla leZANU PF yilo lodwa phakathi kwamabandla amaningi eseliphutshe uhlelo lokubuthanisa amabizo alabo abazancintisa kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora leZaphu kawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa kukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo.
Bala ma-candidate e-producer ama-manifesto abo phambili ke kwabantu ababanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma-province asayenze ama-validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye-CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigcibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TCCC laba abachiwoyo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o-TCCC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu esithi silabo ngeqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika iviki ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi ku-nomination court siyabe sesiphumise uluhlu lwethu lweqotho ngoba kasifuni kuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele sibabona besebenza kuhle sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngeleZaphu isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazisi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama-candidate wethu sizawa nomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July e-Stanley Square siza-unveil ama-candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla leZANU PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma-elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esengqikela namanye amabandla abekhona kukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afana nayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlilo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale ephalamende lokudinga umongameli omutsha. Ngimele ithu 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi sebekhuluma ngomthetho obunjwayo we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, owaziwa ngokuthi yi-Patriotic Bill, olakho ukuvumela uhulumende ukuba akhahlamize uZulu Mahlayana. Kukhangelelwe ukuba idale le-Senate lizahlolisisa umthetho lo obunjwayo kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Akwaziwa ukuba idale le-Senate liza kwenza njani ngomthetho lo obunjwayo olezika ezivumela ukujeziswa kabuhlungu kwabakhulumisana labakwamanye amazwe okungekho emthethweni abathethisa uhulumende labenza ukucatshangelwa ukuba kwehlisa isithunzi selizwe. Abaphikisayo bathi akulunganga ukwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa wesaba ukuthi uZulu uzavotela amabandla aphikisayo hatshi eleZanu PF. Omunye wamalunga edale lephalamende okukomiti yezokulungiswa kwemithetho, umnumzana Daniel Mulukele okubandla le-CCC, uthi kungamzwisa ubuhlungu kakhulu idale le-Senate lingapasisa i-Patriotic Bill.
Njenge-CCC besingafisi ukuthi iphase leyo Patriotic Bill, kodwa igcine isiphaswe lidale lephalamende ngenxa yokuthini abameli bezanu PF yibabalwisileyo ngoba baningi bagcine benqobile. Ngumthetho omubi kakhulu engiyangeka ngawo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye olilunga ledale lephalamende phansi kwebandla le-CCC, uthi bekumele kulungiswe imithetho yokuqhutshwa kokhetho hatshi i-Patriotic Bill.
Bebekwazi ukuthi besifuna ukuthi khona ama-elections kufuze ukuthi ehanjiswe ngayiphi indlela. Bayakwazi njalo ukuthi besifuna ukuthi nxa ama-election ama-results esekhulunyiwe sokufuze ukuthi kube le-committee ebona ngokuthi oyabe winile athathe kuhle umbuso. Kodwa ke ngenxa yalokho sebekubalekele lokho, yikho beproclaime ilanga lama-elections lwana umthetho ungakabhazi.
Kodwa okhokhela amalunga edale lephalamende ekubandla lezanu PF, umnumzana Popurai Togarepi, uthi akaboni okubi ngebhilile.
Those who have the ideas of denigrating, fighting their country, looking for sanctions, I think they are
abalemibono yokulahlela phansi isithunzi selizwe ukulwisana lelizwe labo befuna izijeziso zomnotho. Ngicabanga ukuthi izinsuku zabo sezivaliwe, sebezabotshwa maka umongameli esewenze waba ngumthetho we-Criminal Codification Act.
Ingapasiswa yi-Senate ibhili le izahanjiswa kuMnangagwa okubikwa ukuba uzayisayina ibe ngumthetho welizwe. Silokhu sikudaba lokhetho, ikhomishini ebona ngokwenziwa ngabezindaba eyeZimbabwe Media Commission ithi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba ngesikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe. Ikhomishini le ithi kumele intatheli zindaba lazo ziziphathe kahle ngesikhathi sokhetho oluzayo. Umnumzana Godwin Piri, unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, uthi kunengi abafisa ukuba kwenziwe ngesikhathi sokhetho.
Kuqakathekile lathi njengama-journalist njengentatheli zindaba ukuthi singatholakali sisenza umsebenzi ngendlela engayisiyo. Sikhanye sithatha amacele ekhethweni.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokwenziwa zintatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa, umnumzana Nqaba Machazi, uthi lanxa isimo kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba sekungalelo, bamelele ukubona ukuthi bazaphathwa njani ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Lonyaka ngingavuma sibili lokho esiqhasa ukukhuluma lamapolice, khulumisana namapolice, asikeze umuntu ochaywe ipolisa, asikeze umuntu obotshiweyo. Kodwa asikwazi ukuthi siyangaphi ngoba sikwaziyo eZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengaboshwa, bengatshaywa, beyekele besenza umsebenzi. Ngilethemba abantu abasozebotshwa basoze betshaywe.
Umnumzana Nkosana Dlamini uyakusekela lokhu.
Kunoma kulale mizamo, kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kuhlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, uthi ukuxoxisana yiyo indlela kuphela engaluqeda loludubo lokungezwani phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo lentatheli zindaba.
Nxa kuyukuthi kulama-rallies, nxa kuyukuthi kulama-demonstration, bona kumele bakhulume lama-commanders. Bangakhuluma lama-commanders, ama-commanders lawa azasincedisa ukuthi sisebenze sonke.
Abe-ZMC baveze njalo ukuba sebelobe ugwalo olulawula ukusebenza kwentatheli zindaba ngalesi sikhathi sokhetho olulesihloko esithi Election Reporting and Peace Journalism Manual. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli emangweni weLuvangwe esigabeni seWange zikhala ngohlupho lwendlala, ukuswelakala kwamaphilisi, lezakhiwo zezempilakahle kanye lamanzi zithi kunenge okubangela lokhu. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe, owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lama manzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vaneneji mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yokuya kokuthi kunopyangwa nje mari jokuthi vegade vende kumatenet.
Abazikheleyo bona abahlupheka kakhulu ngoba le mali yokuya esibhedlela ukuyahlolwa baye bengelayo. Njalo lokhu babelethisele emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labo dokotela basondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority. Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisimile kuhle kuzo, ziyabuya zithwe isikhafu lesiyana indlela sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kuzo.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Workshop sise egweru siku workshop yama candidates so angamboni uhead wezino uthe nelibrief last week but kuqale last week sikhulume ngakho sesamnika recommendation upresident ukuthi kungezelele nethi hantu banika 10 kg umuzi ngawo labantwana abangu-5 bakunika 50 kg 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi lilisane kabuhlungu namhla lebutho lakwele-Ukraine ebelihlasela esabelweni. SeDonetsk, uhulumende wakweRussia uthi belihlome liphelele ibutho lakwele-Ukraine elizame ukungena endaweni ehluthunwa lilizwe leli ngesikhathi lisanda ukuhlasela ele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan, kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhumisana umlo wothango. Abezindaba beReuters bathi bekubhonjwa edolobheni leKhartoum namhla langesonto, njalo abahlamukele uhulumende labo bebesilwa kakhulu. Wezempilakahle, ingcwethi zemikhuhlane ephathelane lengqondo, ama-psychologists sezisungule uhlelo lokusebenzelana labenhlanganiso ye-Refugees Zimbabwe. Bathi lokho kulakho ukupholisa amanxeba ebantwaneni abasakhulayo labantu abadala kwinkinga zokuhlukumezeka engqondweni. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Enye yalezi ngcwethi uDokotela Paradzai Verigina Mungera uthi kwinhlolisiso yakhe emanyeni lekholeji ele-University of Johannesburg iveza ukuba abantwana abaningi babhekana lokukhathazeka engqondweni kodwa beswele usizo oludingakalayo ezimulini noma esikolo okuludubo okwengezelelwa ngamandla izikhathi zengozi lokuqhamuka kwemikhuhlane enjengobhubhane olu-COVID-19.
We conducted a study with 7 private primary schools.
Senza inhlolisiso kuzikolo eziyisikhombisa ezimeleyo kulolu daba. Safundisa laba abalisi abedlula abangamatshumi amathathu ukuba besebenzise indlela ezikolo.
Othi lindlela linyathelo elihle ngesikhathi kulokusilela kwama-psychologist awafundela umsebenzi ezikolo angaphathisa abantwana, ethi kodwa lolu dubo alukho ebantwaneni kuphela kodwa lubamba labasakhulayo, ethi ke kule nyathelo likhona kulolu daba njalo.
They have camp programs that they go with youth from different communities.
Kulama camp program okuzwisisa ngokuhlaliseka engqondweni lokuthi umuntu akhethe okuqakathekileyo tekileyo okungathuthukisa umuntu empilweni.
Umnumzana Talent Junior wenhlanganiso Growing Hope uthi imisebenzi enje kumele iqheliswe iqiniswe njalo lusabalale ulwazi lembiko ephathelene lalolu dubo ikakhulu olugcina luphazamisa ukuhlaliseka kwabasakhulayo engqondweni.
Reads the news in our cross.
Ukuthuthukiswa kolwazi kanje lakubantu abadala kungabaphathisa ukuthi babe labantwana kunye lamayouth alempilakahle elungileyo.
UDokotela Nkululeko Dewa uthi abantu kabananzelele ukuba eminye imikhuba esizikhethela yona ilakho ukudala umonakalo kwelakusasa silibele khona silakho ukukwenqabela.
It's quite important that you, if you are drinking, drink responsibly such that you don't deteriorate. If you decide you want to smoke, just understand the repercussions of that.
Nga unatha utshwala kumbe ubhema okuthize kulakho ukukuyenga kukungenise ku-addiction ezagcina ikuhlupha kwelakusasa.
UNkosazana Akhwila Vera ongumqeqeshi ekolijini le-University yeZimbabwe uthi imisebenzi enje iqakathekile kakhulu, njalo ilokho ukuphathisa kuntuthuko yabantwana ethi okuqakathekileyo ukwehliswa kwenkinga zokungahlaliseki engqondweni, i-mental health, ikuba lobudlelwano obuhle labantwana obuqalela-ke emulini, abazali besenelisa ukuhlala ndawonye besidla ndawonye ukudla kwantambama njengemuli ukwenzela ukuthi-ke abantwana labo bebe bekhululekile ukutsho lokhu okubakhathazayo engqondweni, bekhuluma labazali bekwazi njalo ukuthi usekelo lukhona. Ingcwethi kwimikhuhlane yengqondo zethu kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukwenza kwabantwana babo nxa kube lenguquko ukuze bebakhuthaze ukuba konke kuyalungiseka njalo bakhona ukumanyana labo. Imbangela zokuhlukumezeka engqondweni ebantwaneni zigoqela udlakela, ukuhlukumeza emacansini, ukuhlangana-ke lodlakela emolini, i-domestic violence, ukuhlukumezwa-ke ezikolo ngabanye abantwana ebizwa ngokuthi i-bullying, lokuhlangana lengozi nje ezifana lama-disasters lokufelwa kumbe ukugulelwa ngumzali okufana nakusikhathi kuze kuqhamuke ubhubhane lu-COVID-19. Ngiyimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba bemelele amaphepha abo amatsha abazawasebenzisa kungaphela isikhathi sama Zimbabwe exemption permits. Bathi sesifikile isikhathi belokhe bemelele amaphepha la. Kule nhlanganiso ezinenge ezigoqela iOperation Dudula ezithi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangalamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kuleli lizwe. Ukuthi the West Studio 7 uxoxe lonkosikazi Phathiwe Sibanda omelele amaphepha amatsha okuhlala kulelo lizwe.
Mina ngi-applyile iweva, sengi-applyile iweva, ngayi-applya 3 months ago angakatholi imphumela yakhona. Ngizobona mangitholile umphumela wakhona njengoba ngingumsebenzi wasezindlini mangikwalifayile ukuthi ngiyenze i-visa nale efunakalayo. I-general work visa izobe ngizoyenza.
Manje uzakwenzani nkosikazi Sibanda nxa kokuthi ungahambanga kuhle konke lokho?
Uma ingaphumelelanga kumbe ngingakhwalifayanga kutsho ukuthi ngizozibuyelela ekhaya ngoba belungu babhekelela ukuthi bekwazi ukuthi ngoba sa-applya babhekelela ukuthi kube nemiphumela emihle ngoba nabo bengafuni ukuqhatsha abantu abangekho emthethweni. Kodwa uma kuyukuthi angikhwalifayanga ngizozibuyelela ekhaya, akula nto engingabe ngisayenza.
Lo ngonkosikazi Phathiwe Sibanda odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Senze uhlelo nje omncane nje ukuthi sike sitholisise isimo sama-applications ukuthi amenjani ngoba sinanzele ukuthi baningi kakhulu abantu ade bengaka-apply. Sizama ukudingisisa ukuthi kuyini abahlangabezana nakho nalaba asebe-applyile baku-stage bani bahlangabezana nani ma be-applya. Leyo information sifuna ukuyithatha sizama ukuyisebenzisa ukuthi sibone ukuthi kungaba nomhlahlandlela othini nenqubela phambili ethini ngoba sinanzelele ukuthi usuku lukamhlaka 30 June selusondele kakhulu. Ngakho-ke sesifuna ukuzwisisa ukuthi bangaka abantu asebe-applyile bangaka abaseleyo izizathu zithini nokuthi kuvele kubahlangana nani. Lolo lwazi singabalala ukuze kwazeke ukuthi sibancede kanjani abantu bakithi.
Yes, ingathi libathola njani abantu nxa lisenza uphendulo?
Kule link esiyithumela kuma-social media groups esikhuthaza nokuthi abayiqhubele labanye nje. Leyo linki-ke umuntu engayiklikha uyakuthola imibuzo, eminye imibuzo iphendulwa ngabo yes no, eminye inama-tick box, eminye inamakhategori ukuthi umuntu akhethe ukuthi uhlangothi olunganani. For example, sesingambuza ukuthi uku-demographic bani. Ma sithi demographic sisho ukuthi iminyaka yakho maybe sibhale sithi 0 to 16 years, sibhale 16 to 25, kwenzele kuthi sinanzelele ukuthi ngabantu abanganani, abahlala ngaphi, abanjani. Kodwa-ke into eqathe le ukuthi lelo form aliyithathi imininingwane yomuntu engamkhomba ukuthi yena ungubani. So abantu abakhululeke uma beligcwalisa ngoba akusoze limveze ukuthi yena usibani bani. Into nje kuphela libizo, of which ibizo angeke ube lomuntu ongam-identify umuntu ngenxa yebizo lakhe. Kodwa imibuzo eminingi iyasincedisa thina ukuba nefika yokuthi bangakasebe-applyile bangaka bangaka-apply izizathu zithini.
Kuyini okulenze la kwenza khona?
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu aba-apply and kusenze sacabanga ukuthi kanti ke sizwisise ukuthi kanti sokuvele apply engakhe. Kwathi uma uminister wase-Home Affairs interviewer wakho wasitshela wathi bangu-6,000 kuphela abantu ababe-applyile, of which kuhle nathi uma singazazela thina njengabantu abarepresenta iZimbabwe community ukuthi kanti vele bangaka abantu asebe-applyile futhi uma bengaka-applyi bamiswe yini, lalaba asebe-applyile bahlangabeze nani. Ukwenzela leyo information sinanzelela ukuthi kuzomele kube nezinkulumo eziqhubekayo ukuthi kuzokwenziwa kanjani ngoba i-deadline sifikile. Abanye bengaka-apply kulula manje sayixoxa naziphathamandla liphethe information engqo lingacabangeli. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bagcwalise lawo mafomu ukwenzela ukuthi nathi sibe lolwazi olupheleleyo uma siyahlala phansi nezinye iziphathamandla sibonisane ukuthi ngathi kume njani vele. Lokho kuzowenza ukuthi kube lula nathi siphathamandla.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumela isenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk esixoxa ngezemvelo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlaba. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara.